ikhefu lekhisimusi selisondele, kodwa kuleyezi elimnyama elembese isizwe laqeda ukuthokoza okwejayeleke ngalesi sikhathi iningi eliyabe lihole amabhonasi. Abalezitolo edolobheni lakoBulawayo bathi uZulu uyakhalaza kakhulu ngoba sebefuna imali yakwamanye amazwe, kodwa kungela muntu oyiholayo elizweni, kutholakala ama-bond notes. Umnumzana Thulani Mlawuzi olesitolo uthi uhlupho olukhulu yimali yakuleli i-bond note eyiyo esimisa ukuhamba kwebhizimusi.
My business below this time, akufani leminyakeni. Inkinga ama-bond lawa. Because my prices were priced on my US dollar. My US dollar kwela wa chinsha. So my bond has affected the business this time. I harm the business. So it's 7 years ago. I can't see my value. I can't see my value. I can't see my value. I can't see my value.
Umnumzana Deng Ndlovu yena uthi ukuthengisa kwalonyaka ngalesi sikhathi kunzima ngoba abantu bengathengi ngendlela abayijayeleyo ngesikhathi sekhisimusi.
Hayi, lonyaka i-business I think i-subjudice ngoba ama-sales esijale ukuwarekhoda afanani lalawa esiwarekhoda ngayo leyi season. Khathesi-ke isikhathi futhi izikolo ziyabe zivaliwe and abantu sebeqala ukuthi bethenga. Kodwa-ke lo nyaka mbona ngani hayi it's not i-business as usual, abakho forthcoming le mali yabo and mbona nto abaqala uku-prioritize ezinye izinto ngoba ama-luxury items ajayele ukuhamba khathesi njengama-drinks lanilani. Awuhambi njengendlela kokujayela ukuhamba ngayo kume mhlawumbe okunye ungabe kusenzeka ukuthi vele akukho kumarket but generally i-business yakhona isamuvi as fast as esiyabe sikuexpecta besikujayele ngayonale i-Christmas season. So I think hayi kusubjudi kakhulu akufanani le minyakeni and ayimbondi kuzafanana mhlawumbe kuzapick up towards the end of the year. Kodwa ke I already have my indications are that nenye isizini yakhona hayi asoke siyisebenzise ngendlela esijayele ngayo.
Umnumzana Mkhululi Mpofu uthi ikhefu leli ngeke libe mnandi ngoba ingxenye yemali eholwayo ihle iphelele ekuthengeni ukudla okunye kungakathengeki.
Iholiday leyi amboni zaba mnandi siyafephe isiphelela kuprosa ngapho yavumelelwe i-school fees zabantwana. So usually sithatha i-preference to i-school fees zabantwana zama-inform ama-grocery la amboni ukuthi kuzasihambela ngoba i-drink esasiyinatha ngedola last year sesiyinatha ngo-$4.50 ngiyalayo ni-cooking oil yayi-$3 si-$5 or $7 lapho ithole khona. So mbona kuyikhisimusi engasosibe right impahla zona vele azisathengi.
Ngesikhathi lapho abantu bekhala ngokusilela kwempahla ezitolo abaningi bachitha isikhathi besendaweni zamafutha emota. Umnumzana Dumisani Mahlangu uthi abezimota ezithwala abantu sebethatha amathuba ukuthi bakhwezele abantu imali abayibhadalayo. Umnumzana Mahlangu uthi kuthiwa kwezinye indawo ezinjengesigodini amafutha ayatholakala njalo lokhu kwenza engathi kulobandlululo.
Hayi, situation ngefuel kuyafuwa, akula fuel anyway. Thwele nzima, imota zimile, amakhombi yacapitalizing, asikhwezela i-transport wokugada. Thina njengathi sihlale i-country but sithwele nzima kakhulu. Sesithwele nzima, sibili ifuel ayitholakali, kodwa siza kuthiwa esigodini ngapha kuyatholakala ngoba kule Congress yezano. Otherwise lapha phakathi etown koBulawayo kulaluta abantu balale emalayinini, amalayini amade, kilometers and kilometers zamalayini. Akazi ukuthi indaba bona besiba le fuel khonapha kuba sigodini thina ngapha singela like kulabanye abaqakathekileyo ukwedlula abanye la.
Umnumzana David Dube uthi ube le nhlanhla ukuthola amafutha lamhlanje kodwa kuyinto engayindawo. Ubuye wathi lokhu kutshengisa ukwehluleka kwababusayo.
I-situation ye-fuel ma ngiyikhangele mina ngibona ngazana hayi abadala be-ruling party sebesehlule lapha kothina koBulawayo ngoba ma ngikhangele ngivela ku-fuel queue khona manje nginenhlanhla nje ukuthi ngikufuel queue khonapho ngiyitholile lapho ngiyithole khona kodwa kwezinye indawo bese ngike ngabhoda kabili kathathu ngayiswele okwamanje sengiyitholile hhayi ngikhona okokwanamhlanje kodwa ma ngikhangele nxa uzatshona i-half the morning udinga ukuthi ube le fuel yokuthi hhayi at least ungami yaselisebenza kodwa izinto zingahambi kutho ukuthi economically akula production akulani esikwenzayo ngoba usitshona sikufuel queue laba abadala labo besitshela ukuthi hhayi bafuna thina sisebenze ilizwe selilungile ye omunye ngizwe mhlalo khyani umthule sithi yena hhayi i-economy ikhwele nge-40%. I-40% yana abadala betshone kulokuzini bekuma-fuel queue.
Sekusele insuku ezimbalwa ukuthi ikhisimusi ifike. Osomabhizimusi abanye bandise ukuthola inzuzo ethe xaxa ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, ikakhulu injiva zeGoli, ziyabuya lamaqubaquba emali. Kodwa lo nyaka, iyezi elimnyama elembese ilizwe likhanya livalela labavela phetsheya ukuzojabula ekhaya ngekhisimusi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.